atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 19 kunhlolanja 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ubulawayo yakhala ngokulahlekelwa ngumuntu onjengobaba uNdlovu. He was a figurely, a father figurely person obenelisa ukuthi into embi imbi, into enhle inhle.
Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu, yena obe ngumgcinisihlalo webandla lezanu PF kobulawayo, sifike kuleli dolobho namuhla sivela kule South Africa lapho abhubhele khona.
Abantu kathi sibakhangelele ukubona i-NPRC thathe isinqumo sokuthi ikhangele indaba lezi eziphezu kwethebuli ezibonwa ngumuntu wonke, ikakhulu udlwangu dlwangu lo besihlangane labo umnyakeni odlulileyo ngo-August lalo nyaka.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iphange ilungisise udaba lodlakela oluqondiswe kuZulu ngohulumende. Ukusilela kwamafutha ezimota sokuqalile njalo elizweni lonke jikelele, osokubangele ukuthi amabhasi lamakhombi abe malutshana emigwaqweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu, yena obe ngumgcinisihlalo wezanu PF kobulawayo, sifike kuleli dolobho namuhla sivela kule South Africa lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. UNdlovu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kunsukwana ezedluleyo, njalo uzangcwatshwa eNational Heroes Acre ngempelaviki. Kubika uAnastasia Ndlovu.
UNdlovu ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo lapho akhulelwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Ukhangelele ukubekwa ngomgqibelo emathuneni angcwatshwa amaqhawe esizwe aweNational Heroes Acre eHarare. Sifika isidumbu sakhe lamhlanje kube lenkonzo eDove's Funeral Parlour lapho esisuke khona sasiwa emzini wakhe eKhumalo lapho azalala khona andubana ayekibo ekhaya kusasa ekuseni eBrunaberg ezansi yemaNdebeleni. NgoLwesihlanu kuzaba lenkonzo lapho ayangena khona eRoman Catholic eSt Mary's Cathedral kunye leLight City Hall kobulawayo andubana athwalelwe eHarare. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube uthe imfa kaNdlovu kube yikulahlekelwa okukhulu.
Ubulawayo yakhala ngokulahlekelwa ngumuntu onjengobaba uNdlovu. He was a figurely, a father figurely person obenelisa ukuthi into embi imbi, into enhle inhle.
Useneta wakobulawayo uNkosikazi Molly Ndlovu ubonye umongameli Emmerson Mnangagwa omnikeze inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Tatakelwe indoda emadodeni, a man of his words, unwavering character. Today we are very happy for His Excellency onanzelele ukuthi ubaba uCallistus abe yiqhawe. So we are very happy for that.
Owayelilunga ledale lephalamende lempopho maphelandaba umnumzana Joseph Chuma uthi umuyi uhlanganise idolobho ebeselidabuke phakathi.
Silahlekelwe ngubaba wakobulawayo. Ngithi ngubaba ngoba ubuye lapha kobulawayo kule nkemenkebe zendaba kulokudabukana phakathi kwendlu yethu yezanu PF. Wafika wayibambanisa, wayenza yaba yinto nye. Abantu baqala ukwazi ubana kumele sibuyele ebuntwini bethu bokuthandana, isintu sethu esakhula laso ye vele kuvame lobana sivumelane embonweni lokucabangeni kodwa okusalayo singabantwana bezimbabwe yiyo imfundiso esitshelwe ngubaba uNdlovu.
Umnumzana Elfas Mashaba umabhalane wezemisebenzi kubandla elibusayo kobulawayo uthi bakhala belethemba ethi bekungamangalisa uma uNdlovu enganikwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba imisebenzi yakhe iyamkhulumela.
Ade kungamangalisa ngoba nxa umuntu njengoba uNdlovu engehlile ukuthi kuthiwe lihero yena akadeclarewanga, he declared himself ngemisebenzi yakhe.
UNdlovu wazalwa ngomnyaka 1936 ngoNhlolanja mhlaka 9 ePlumtree lapho afunda khona kusukela ezifundweni zaphansi waze wayakwenza iBachelor of Arts degree ePius University College kweLesotho. Waba lilunga lebandla leNational Democratic Party lapho imiswa ukusebenza ngomnyaka 1963 wasungula eLesap eseLesotho esafunda lapho akhokhela khona abasakhulayo balelo bandla esekolitshini. Ngemva kukazibuse uProfessor Ndlovu waba lilunga leCentral Committee kusukela ngo-1980 kusiya ngomnyaka 1983. Waba nguchairman webandla leZANU-PF kobulawayo kusukela ngomnyaka 1984 kusiya ku-1987. Ube lilunga ledale lePhalamende kusukela ngomnyaka 1980 kusiya ngo-1985. Kuthi ngomnyaka 1985 kusiya ku-1990 waba ngusenetha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission kumele iphange ilungisise udaba lodlakela oluqondiswe ebantwini nguhulumende. UGibson Bebe uyalandisa.
Bekhuluma emhlanganweni owenzelwe eHarare namhlanje, abenhlanganiso ezizimeleyo bathi ukuqhubeka kobudlwangudlwangu lokulwisana elizweni kubangela ikwehluleka ukulungisisa indaba zodlakela ezenzakala eminyakeni edluleyo. Kumaviki asanda kwedlula eliZimbabwe libhekane lokuhlukuluzwa kwalabo abamele amalungelo oluntu ngemva kokutshengisela ngokungayi emsebenzini, abantu bekhonona ngokukhweza kwentengo yamafutha ezimota, kodwa amasosha abonakala ezidubula ebulala abantu kanye lokuhlukunyezwa kwabanakekelwa ukuthi babekhokhela kumbe kuqoqa ukutshengisela lokhu. Waba lokuphikisana phakathi kwenhlanganiso ezizimele zodwa zisola ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa wawungamelanga athumele amasosha, uhulumende yena esithi ababetshengisela yibo ababelodlakela olwedlula amapholisa. Lokhu kufuthelana kuphinde kwenzwa ngamazwi kaMnangagwa ngeviki edluleyo lapho athi uhulumende wakhe uzabupha amagqwetha labodokotela abamele abantu abahlukunyezwa ngamasosha kulolu dlakela. UMnumzana Sipho Dlomo obe kulo mhlangano oze emele inhlanganiso yabatsha e-Youth Democrats France uthi ukungalungisiswa kwesimo sodlakela lweminyaka ephambilini elizweni yikho okulokho kubangela udlakela.
Abantu kade sibakhangelele ukubona i-NPRC thathe isinqumo sokuthi ikhangele indaba lezi eziphezu kwethebuli ezibonwa ngumuntu wonke, ikakhulu udlwangudlwangu lobo esihlangane labo eminyakeni odlulileyo ngo-August lalo nyaka.
Lokhu kusekelwe ngomunye okade semhlanganweni uNkosikazi Vivian Mararajangaja, yena othi ikhomishini le kumele ibone ukuthi umsebenzi wayo uyazisiseka elizweni lonke.
ayingabi le confidence yokuthi sebenze okuthize ukuthi kube lokuthula eZimbabwe, ukuthi izinto ezi ekade sikhathaza abantu ezindaweni ezithize sezilungisiwe. I think indaba yevisibility ilokhu isayinkinga kuloku nengaba kumele bekwenze ukwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi i-commission yangikhona e-NPRC sikhona, lokuthi umsebenzi abamele bewenze yilowo, lokuthi abasabekwenzile khathesi yilokhu.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wekhomishini le unkosikazi Lilian Chigwedere uthi njengekhomishini bayaqakathekisa ukukhulumisana umlotha, njalo udaba lombhuqazi wegugurawundi ngolunye abajonge ukuluhluzisisa lonyaka.
Afternoon, we were just sharing our strategic plan with all the civil society organizations.
Namhlanje besipha uhlelo lokusebenza kunhlanganiso ezizimeleyo. Sifuna ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi. Sifuna njalo ukukhuluma ngodaba lokukhumisana umlotha, ukuthi sikhulumisane njengabantwana beZimbabwe.
Ikomishini ye-NPRC yabunzwa ngeziqondiso zesisekelo sombuso somnyaka ka-2013 kumele isebenze kweminyaka elithumi kusukisela ngomnyaka ka-2013. Iningi labantu elizweni likhala ngendlela ikomishini ephuza ngayo ukuqhuba umsebenzi eyawubunjelwa wona, besithi sizaze sifike isikhathi sokugqiba umsebenzi ngomnyaka ka-2023 ilokho engenzanga lutho. Kwezinye indaba lapha lalaphaya, uhulumende wazise ukuba usezasungula umsebenzi wokulotsha kwemithetho ethile ebalisela ukwethula kwembiko owe-Information Bill, owe-Maintenance of People Bill, lowe-Personal Information Bill owuyimithetho eza ngemva kokubana uhulumende ethe usecabanga ukukhipha umthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA, lowe-Public Order and Security Act, PORSA, yona ehlala isolwa ngabaningi ukuba incindezela amalungelo oluntu. Ekhuluma emhlanganweni nentatha lezindaba, unkosikazi Monica Mthwanga uthe ukulungiswa komgwaqo usuka eHarare usiya eMasvingo kuyaqala mhla ka-21 Nhlolanja kuyona le iviki. Uhulumende uphinde wazisa ngokuthi ukhathazekile kakhulu ngokufa kwabantu abedlula amathumi amathathu engozini yemgodi wegolide oduzane nedolobho leKaloma, esithi uhulumende uzakupha uncedo emulini ezilahlekelweyo. Kusenjalo, siba lukhulu ebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangushka, wazise ukuba uzakupha umbiko wesimo semali elizwe, i-monetary policy, kusasa. Abaningi bekhangele ukuba engxenye angakhipha imali yohlobo lwe-bond note. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutka, uza kwethula umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali owe-monetary policy kusasa, lapho incwadi kwezenotho ezithi ulakho ukwehlisa isisindo se-bond ngokusemthethweni nxa liqathaniswa le-dollar le-Melika. Uhulumende uqale eqinise ikhanda esithi i-bond liyalingana le-dollar, kodwa kulezinsuku usekuvuma laye ukuthi i-dollar liqine ukwedlula i-bond. Ngokunjalo ingcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uthi uMangutshka ulakho ukwehlisa isisindo se-bond lingene kathathu ku-dollar le-Melika.
Into enkulu esikhangeleleyo kusasa yindaba ye-exchange rate ye-bond ne-US dollar kuyo i-reference currency esiyisebenzisayo, ngoba urhulumente isikhathi eside ubelokhu esithi i-bond liyi-1:1 le-US dollar, ikanti nxa khangele kwezomumo we-economy akunganjalo. So sikhangele ukuthi kusasa ibhange elikhulu liza ku-officializa ngempela ukuthi i-dollar alilingani le-bond, i-dollar lilamandla ukudlula i-bond. Xa sikukhangelele siyasikhangele ukuthi engakuqala ethi idola elilodwa lingabe lilinga lamabhondi amathathu le-50 cents, or lamabhondi amathathu le-70 cents, yikho lapho esikukhangeleleyo. Njalo sikukhangelele ukuthi yena esenze njalo uzavala indlela yokuthi imali yesithi foreign currency iyangena emabank ku formal system, ku banking system. Saka ngelithi kufuze afake ama measures azayenza kube le confidence ku banking system ikakhulu kuma nostro accounts lawa ase US ebambana i US dollar ngalesi sikhathi. Njalo nxa sikhangele khonapho yikubana kuzashintshisa indlela lapho esiya khona towards iroc icurrency ebuya futhi yabisiya ngapha.
Imali entsha le okhuluma ngayo awuboni luphatha loludaba kusasa uMangutsha?
Masikhaya lutwa ngama economic fundamentals, macro economic fundamentals akabi stable ukuthi silete icurrency singathi icurrency yethu ngalesi sikhathi. Yikho siyakuthi economical suicide ukuthi alete izimdola kusasa. Angaluphatha nje kutshengisa ukuthi ngenyanga ezithize ngomomya okukhangeleyo singaba le currency yethu njengoba kuyikuthiwa nguminister wefinance ubaba uMthuli ukuthi siyakwele nayo indlela. But masikhangele ukuthi ngaluthi fahla athi kusaselete hayi ayisiyo into esingayikhangelela njengama-economist ukuthi into engayenzakala ngoba into eziningi azikaqondi kusitshengisa ukuthi senze sibe le currency lethu.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo.
Yebo, mthwakazi omuhle, mina nginguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinqusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olowe The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje kuhlelo sixoxa ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo abahlala emaphandleni. Siyeza umnumzana uStrive Masiwa, yena ongusomabhizimusi waqala inkampani e-Econet, esithi ukhangelele ukusungula isikhwama esizabe sile mali esibiza izigidi ezilikhulu, $100 million. Yona ekhangelele ukuthuthukisa abasomabhizimusi abasebenzela emaphandleni. Libona ngani lokhu kungaba kuyinto ezathuthukisa abatsha abahlala emaphandleni na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo lokunombo lesithi +12024650318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMaigobe ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele India lithi ele Pakistan kumele lichiyane lomkhuba wokuqambela umhlaba amanga limise ukuncedisa abalwa becatsha abalwisa esigabeni se-India ese-Kashmir. Ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili lokhe kuqhubeka ngemva kokubulawa kwamasotsha kwele India edlula amashumi amane. Enkampeni yeKashmir libhomba ebelithiwe emoteni eyayitshayelwa ngelinye lamalwa ecatshala. Inani lamalunga ebandla lamademokrats asengene kumncintiswano wokudinga ozamela leli bandla kukhetho lukamongameli weMelika ngomnyaka ozayo encintisana lomongameli Donald Trump olilunga le-Republican Party liya lisanda. Onqotshwe ngunkosikazi Hillary Clinton kukhetho olwedluleyo umnumzana Bernie Sanders wazise namuhla ukuthi uza ncintisa njalo kukhetho lomnyaka ozayo. Ukusilela kwamafutha ezimota sokuqalile njalo elizweni lonke jikelele osokubangele ukuthi amabhasi lamakhombi abe malutshwana emigwaqweni. UChris Kande uyalandisa.
Ukubulawayo kubikwa sokuqalile njalo umkambo wensitha othengisa amafutha la ngentengo ethe xaxa. EHarare amafutha akhanya esilela kakhulu ngawohlobo lwediesel. Sixoxe lo councillor wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe.
Udaba lwamafutha selucalile futhi especially idiesel. Ngoba sukusela izolo ngakhangela umumo we wabantu abafana ufuna ukugada basela i-transport especially eyamakhombi noma amabhasi ekhona kuzabona ama-queue angikhona semakhulu kakhulu ngenxa yokuselakala kwe-diesel. Uzabona nabo abamakhombi sebekhweza from dollar akade igazethiwe sebesiya ku-dollar 50. Yoni petrol ungathola uzakhangela ukuthi kulama few filling station ayabe elayo kodwa kwamanye ukuminyi okumini ukuthi you have to travel ukuthi uthole lapho kule few ye petrol khona. Ukuthi sizwisise ukuthi kungaba kuyini okwenzakalayo asikazwisisi ngoba ukuthenjiswa esasi abantu babekwenzwa kwakutshengisa ukungazathi kuza kuba sokutholakala ifyo yonke ipetrol ediesel kakuhle kodwa kakukabi njalo.
Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wathi ngokukhweza intengo yamafutha ezimota awasoze asilele njalo. Kodwa usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota akuzange kuvele kube ngcono.
Ye umumo wefueli awuzange vele ube muhle ubuyele simeni sawo lapho bevele itholakala khona nje uzingenela ke egarajini uthele. Bese kusenzakala ukuthi uthole kule mota nje ezintuthwani lokho eyakhwelayo. Kodwa ke la malanga kamabili amavili elilodwa kadlulileyo sinanzelela ukuthi isisolakala njalo. Indwendwe seziqalisa ukuba zinde. Usuhamba egarajini uthole ingekho besithi kabakwazi ukuthi zabuya nini. Uhlupho loluyana lwemizila emide lokusolakala kwayo ngokugcweleyo ngokuphindaphindiweyo kukhanya sesi buyela kilo njalo.
UNdlovu uthi izihambi sezithwele nzima ngokusilela kwamafutha lokhu.
Imota ezithola abantu sezisilela okuqala kubangelwa ukuthi amafutha nalawo kasatholakali. Okwesibili lanxa etholakala msana uthe wathola ayadula. Bese kusithi laba abamabhasi abhalwe zukho lanxa so zukho baphiwa nguhulumende efuele etshiphileyo baphiwe le mali. Sebethwala abantu ke ngamadola ngama-50 cents osokusenza ukuthi ke yabe mthova basweleke ibhizinesi. Bese sizibuza thina siyathi uhulumende lowo ngabe nguhulumende wabantu bekumele ukuthi phela empower ancedise wona laba abavele bekhona kwisystem abamakhombi. Amakhombi asatholakali nasahamba iindawo eziningi ngoba kungela mafutha kumbe amafutha bewathole dula. Bona bese besehluleka ukuthi bazathatha njani ngoba sekula mabhasi aphiwa-ke idizili echiphileyo.
Omunye njalo usomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bebe uthi inkinga yikuthi uhulumende kafuni kuphumela egcekeni ngokuthi udaba lwamafutha ezimota luyamxaka ngoba elokhu esithi isisindo se-bond silingana lesedola leMelika.
Engibona ngani kungaba kumqoka kakhulu ngibona ngani indaba yemali yangaphandle kwamazwe. Ungakhohlwa ukuthi eZimbabwe silohlupho lokuthi isiweli yethu siwoda nge-US dollar lapho siyithenga khona and njalo iZimbabwe kayila-ke lokho okuthiwa khona i-line of credit la kuliphi ilizwe elingasika amafutha. So nxa ingakwanisi ukuthatha isikwelede kwamanye amazwe kutho ukuthi sifanele bayidinga imali yangikhona ibe khona bese bebhadala-ke amafutha besebuya. So mbonani okuyikho okusilelayo lapha yimali kodwa uhulumende kakufuni kukhuluma iqiniso ukuthi usehlulekile ukwenza imali yokuthi athenge amafutha. Okwesibili okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imali yamafutha angayitholi ukuthi-ke amafutha akithi athengiswa ngebhondi. Ibhondi kayisiyomali. Awungaza-ke ukwanisa ukuthi uthenge amafutha ngemali mali yangaphandle kwamazwe ubusubuya uyithengisa ngemali ngamaphepha angasomali.
Ngokukhweza intengo yamafutha ezimota uhulumende wayesithi yikho okuzaqeda udubo lokusilela kwawo kodwa osokusenzakala kudala imibuzo yokuthi sokuzathiwani manje ukuqeda udubo oseluphendukile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Siyabonga Chris. Igqwetha elimela abantu abaphatheke ekutshengiseleni esitaladeni ngenyanga edluleyo bekhonona ngokonakala komnotho umnumzana Brian Dube uthi uhlukuluzwe kubi izolo ngomunye umuntu ocatshangelwa ukuthi ulilunga lebandla lezanu-PF ngesikhathi esenkantolo eGweru. Udube uthi umnumzana Dino Mudayishe Chinyoka umgcavune phezu kwamahlombe wamethusela esithi wazana labantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende ngakho ubengeke amenze lutho. Gibbs Dube we Studio 7 uxoxe elo Dube walandisa ukumehleleyo.
Ya kulomuntu ngaze kuba kwazi ukuthi kuthiwa ngomudayishe Chinyoka wabuya wanathatha around 10 AM wayengethusela esithi ngifuna ukudila rani and yena ule power spirit and ulama connections akhe is going to deal with me but I don't even understand wayengena ngaphi
ekwenza khonokho ube ngani ukwethusela ngaliphi ulandela lokhu yini okwethulwe ngumongameli Emasumnangagwa.
Ngibona njalo, ngibona njengathi yena waye very funny ukuthi uyachengisela ukuthi yena uyalalela ukukhulunywa ngumpresident wakhe and uya implement
singathi ke
lokho kwakhulunywa over the weekend kwakhulunywa ngomgqobelo. Then ngibona njengathi waye very funny ukuthi achengisele izwe lonke ukuthi yena vele is the most obedient son.
Wethukile yini kakhulu njalo uhambile emapholiseni?
Yes, ngethukile kakhulu ngahambe emapholiseni ngaye emangala.
Athi namapolisi
ukuthi amapolisi avuli docket wathi bona singahambe court ngolwesihlanu.
Ubona ngazani kuyahamba njani udabalo lolo?
Angazi ukuthi vele bona baza kwenza njani.
Yeah,
ngisengi connected and powerful.
Ndikuphatha njani xa sokunjalo?
Sina sibona njengathi abantu bayabe beyeyisa imisebenzi yamagweta namadali xa besenza njalo. Uyakhonfirma nje ukuthi akula rule of law lapho umuntu wenza zantando nxa yi-MPF uyabe nomthetho yena ngokwakhe.
Umnumzana Brian Dube ligqwetha elimela abanye babantu abake batshengisela esitaladeni ngenyanga edluleyo. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Engakutsho Dube ngendaba leyo itsho engozi le yaleyenzakeleyo enjalo uku-athakana kwalaba bantu amboni ukuthi kuphathelene lento ekhulunywe ngumongameli kodwa engikubonayo ukuthi abantu vele bayabe bethatha amathuba okuthi kwesi sikhathi bengazi okunye ukukhulunywa bese bengenela bevele belama-agendas abo belokuzondana kwabo belokufuna ukudilizana ngomona nje befuna ukudilizana bese besenza umumo nalowo khona njengakhathesi. Kodwa engakutsho yukuthi umongameli akhulume ngakho kuza kwenziwa ukulandelela labo ababesenza izinto zokuganga ngesikhathi senzana sibili. Kuzayenziwa njalo kuzayenziwa ngendlela eqondileyo. Akusoze kuhambe kwenziwa ngabanye abantu bethiya seklama schools labanye abantu abalwa labo ngendlela ezigqashileyo. Hatshi, kuzalandelwa sibili indlela yokuthi ubani wayerepresenta ubani, ubani wayesenza so amadokotela hayi njani. Kubonakala umsebenzi ukuthi ababesenza umsebenzi oyiwo oqondileyo laba umsebenzi ongcolileyo. Ikhona imisebenzi emingcolileyo kade isenziwa ngabanye abantu belenhlelo zabo zokuganga.
Kodwa loba kunjalo kade abantu abalalungelo yini ukuthi bancedise labo abalimeleyo lababothweyo?
Okuhle yikuthi abantu bancediswe ngendlela eqondileyo njengokuthi abantu bengathi belimele kuthalele esibhedlela kumbe kwendaweni zokwelatshelwa. Ayikhona abantu abayebemelele ukuthi bebencethana labana ama-human rights bebhala amanga betshelana amanga labana abale-human rights ama-commissioners akhona lana ayilindile kuqala abantu bagqekeza baqeda bathi sebegqekezile baqeda sebeqasha ukuthi sebesiba khona ekuqaliseni kungani babengekho ekuqaliseni ababekhona ekuqaliseni beze befike ekuqineni.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Siqhubeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu yena obe ngumgcinisihlalo weZANU-PF kobulawayo sifike kuleli dolobho namhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona. Inhlanganiso esizimeleyo zithi commission ebona ngokukhumisana umlotha kumele iphange ilungisise udaba lokuhlukuluzwa kwabantu. Amafutha ezimota aseqalisile ukusilela njalo elizweni lonke jikelele. Kwanele Mthwaka Zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.